asale ngokukhuluma ngendaba yokuthi ukuthengisa kuyini kathi abantu ngabe ngathi kuthiwa kunomuntu osethengisile. U-President Khamisa unemvumo ayiphiwa yi-National Council ukuthi angakhulumisana lobani as long as kukhulunywa ngendlela emqoka njalo ngendlela etshengisa ukuthi ilandela iy'nhlelo ze-MDC. U-President Khamisa une-authority yokwenza akufunayo ngalolo daba, ngakho mbona ngani abantu bayaphambanisa nxa bekhulume ngani ukuthengisa kwento engenzakali ngokuqala lokho. Okwesibili ngokuthi uPresident Khamisa utshilo yena ngokwakho ukuthi ube lomhlangano akade emenywe kuwo ngama-ambasada kuhlangane ngama-ambasada we-Britain. Abantu laba nxa bebiza abantu emhlanganweni kakakutsheli ukuthi omunye uzabe khona ngubani. Ngokunjalo nxa uPresident Khamisa seqalise ama-talks uzatshela abantu ngesikhathi sokufanele enze lokho. Okwakhathesi uphumele egcekeni ngoyotshela abantu ukuthi ubebiziwe emhlanganweni wahamba wathi fike khona ngale wathola kulabanye abantu abakhona.
Yes, bona ekhuluma ngesiphatha amandla sikahulumende umuntu oqakathekileyo sibili kambe ukuthi konkani ukukhulumisana kungabe kutshengisela ukuthi vele eZimbabwe kukhona okungalungiswa sibili.
Hayi, ube ngakhulumisani nesiphatha amandla akukhanyanga angikwazi abantu ngabe bethatha kuphi. Ube seduze lo former general uSibusiso lo ambassador waseBritain ngendlela enjalo. Yikho lokho okwenzakalayo, lokho okunye mbone ngani abantu babe sebephonga udongo emzilo lapho abathanda khona.